So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 1 Inkwekwezi 2020 noPraxedes Jeremiah. Indabeni zethu namhlanje, inani lasebefunyanwe belegciwane lecoronavirus emhlabeni jikelele liqinise laya kuzigidi ezidlula izintathu, 3,332,894, kuthi eZimbabwe lokhu bengamashumi amane 40 abafunyanwe belaleli gciwane. Yintatheli zindaba zeZimbabwe sezifakwe esibangeni sezisebenzi eziqakathekileyo esibizwa ngokuthi yi-essential service, kulandela isinqumo esethulwe ngumthethwandaba ngesikhathi ilizwe libhekane lekulwisana le-COVID-19.
Onozindaba abalampahla lezinto zokuzivikela ngesikhathi behlaziya izindaba. Ngalapho ke sikhuluma ngokuthiwa yi-personal protective equipment ngesilungu.
Kuhlelo Woza Friday lamhla, sihamba leqembu elicula umdumo werumba elisacathulayo elesam express.
Ngoqala indlalela abanye abantu, ngaqhubeka indlalela abanye abantu. Kwathi manje ngalolo unyaka esikiyo nje ngasengqayisa ke elami iqembu kuthiwa yisam express.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani lasebefunyanwe belegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele liqinise laya kuzigidi ezedlula ezintathu, 3,332,894 namhlanje. Phakathi kwalelo nani, iMelika yiyo ekhokhelayo, ilabantu asebedlula isigidi, 1,099,145. Sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili, 234,828 asebebelewe COVID-19 emhlabeni jikelele. Kodwa ke asebesinde kulomkhuhlane sebesedlula isigidi, 1,053,516. Emazwe nawezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezingamashumi phose amane, 38,825 asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus, njalo selibulele abedlula inkulungwane lengxenye, 1,634, kwasinda inkulungwane ezidlula ezilishumi lambili lengxenye, 12,543. EZimbabwe inani labale COVID-19 lokhu lingamashumi amane 40, kulabahlanu abasinde kulomkhuhlane wabulala abane. Intatheli zindaba zeZimbabwe sezifakwe esibangeni sezisebenzi eziqakathekileyo esibizwa ngokuthi yi-essential service, kulandela isinqumo esethulwe ngumthethwandaba ngesikhathi ilizwe libhekane lodubo lomkhuhlane we-COVID-19, kodwa bathi basebenza bengelampahla zokuzivikela lapho besebenza. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Lokhu kuphume namhlanje ngesikhathi eZimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lezisebenzi ele-International Workers Day. Isiphathamandla senhlanganiso ebona ngezamalungelo entatheli zindaba eMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe, umnumzana Clarence Ziba, usola ukuhlukumezeka kwentatheli zindaba ngalokhu.
Onozindaba bayahlukunyezwa emsebenzini yabo bezama ukunika abantu ulwazi COVID-19. Phakathi kwenyanga kaMabasa, iMisa yathola ukuthi onozindaba abayisishiyagalombili bahlukuluzwa emsebenzini yabo. Leli linani esithemba ukuthi liphansi, bengabe bekhona abahlukuluzwayo kodwa bengazi. Phezu kwakho konke, onozindaba abalampahla lezinto zokuzivikela ngesikhathi behlaziya izindaba. Ngalapho ke sikhuluma ngokuthiwa yi-personal protective equipment ngesilungu. Kudingakala ukuthi bethole izivimba mlomo, amagcobo lempahla yokugqoka uma bephandle besenza umsebenzi wabo.
Isikhulumi sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uvumelane loSiziba.
Kulusizi uma bengatholi iprotective clothing ngoba yibo abasebenza on the front line labantu behlangana labantu okutsho ukuthi baku risk enkulu kakhulu ukuthi bethole lo mkhuhlane. So sicela ama companies wabo kanye lohulumende weZimbabwe bezame ukuprotekta laba bantu ngoba basinika iservice enkulu yabathi critical service ngesilungu. So siyacela sibili bebanakenele bengazi bathatha umkhuhlane lo oyingozi kabi.
Umqoqi wenhlelo kubandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Patson Xaba uthi kuyadanisa ukubona abantu besebenza bengela mpahla yokuzivikela ukubamba iCOVID-19.
Namhlanje sikhumbula usuku lwezisebenzi umhlaba wonke jikelele. Iye kwahlangana nesifo se-coronavirus iCOVID-19. Kuyasidanisa ukubona izisebenzi kakhulukazi ezisebenza nomphakathi zingelayo impahla yokuzivikela kulesi sifo. Lokho kungokusobala okutshengiswa nguhulumende wakulelizwe ukuthi akabanakekeli abantu. Njalo bangabantu abalobugovu obukhulu kakhulu okwenza abantu banganakekelwa kulesi sifo.
Isikhulumi sebandla leMDC Alliance umnumzana Swilenchirodza uthi kubalulekile ukuba intatheli izindaba zitholiswe impahla yokuzivikela ukubamba iCOVID-19.
Kuqakathekile ukuthi intatheli zezindaba zinikezwe lazo impahla zokuvikela umkhuhlane weCOVID-19 kumbe iCoronavirus, ngoba phela umkhuhlane lo awukhethi ukuthi umuntu yisinothi, umuntu ngumyanga, umuntu lenkomo ezinengi kumbe umuntu kala nkomo ezinengi. Njalo zananzelela ukuthi intatheli ezindaba ziyangena ezindaweni ezijiyeneyo. Indaweni kuyabe kubalulekile ukuthi intatheli zezindaba zithole usizo.
Umabhalane jikelele we-ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi kulusizi ukuthi intatheli zindaba azilampahla yokuzivikela ukubamba iCOVID-19.
Kulusizi ukubana onozindaba kabana protective clothing, kodwa uhulumende watsho ukuthi ba part of essential services. Kodwa vele khona akukho esingakutsho ngoba vele uhulumende lo akazange wazinikela nge-anything. Ngilethemba lokuthi amakampani abasebenzela yodwa kuzithe kwenzi ebanikeza protective clothing.
Isakhamuza koBulawayo unkosazana Nozipho Moyo uthi uhulumende uyehluleka ukunakekela izisebenzi.
Uhulumende weZimbabwe uyehluleka ukuthi eyenelise ukuphatheka kwezisebenzi. Njengabantu abakhayela intathezelindaba ama-journalist uzananzelela ukuthi khathesi yisi isikhathi sokuthi sibe siqwayisa sihambisa ulwazi ngendaba ze-corona.
Namhlanje ilizwe limanyane lomhlaba linanza ilanga lezisebenzi ele-International Workers Day, kodwa intatheli izindaba ziyakhonona ngendlela uhulumende aziphatha ngayo ethi lokhe kuqalela umkhuhlane kabatholi impahla yokuzivikela ukubamba umkhuhlane we-COVID-19, njalo bayahlukunyezwa ngabezomvikela kungakhathalekile ukuba isisekelo sombuso siyabapha ilungelo lokuthapha indaba ezweni. Embikweni owethulwe nguNobhala wogatsha lwezokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana eloba enkundleni yokuxhumana ebulenjini eye-Twitter, yena uthi uhulumende uyaqakathekisa intatheli izindaba ukuba besebenze bekhululekile bengahlukunyezwa. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Zihlelele evalweni izisebenzi eziningi eZimbabwe zisesabela ukuphelelwa imisebenzi ngesikhathi zihlezi emakhaya phansi kweziqondiso zohlelo lukahulumende olwe-lockdown emizameni yakhe yokunqabela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus. Ngakwelinye icele, abanini bamankampani labo bakhala ngokuthi babhekane lenkinga ezimbalwa njengoba umsebenzi wokulungisa impahla abangazithengisa bathole inzuzo umile ngenxa yohlelo lukahulumende olwe-lockdown. Mavis Tama usethulela lolu daba.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi eZimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku oluqakathekisa isebenzi olwe International Workers Day. Umnumzana Sikhumbuzo Sibanda isakhamuzi saseHarare ngomunye wabahlalele evalweni.
Bekathi laye uhulumende futhi ancitsanga akucaca ukuthi ncitsa njani ngunqitsa baphi ngaba amabhizimusi ukuthi bangavali lokuthi isebenzi la zingalahlekela imisebenzi.
Enye inkinga uSibanda ethi ludaba lokungacaci kukahulumende ukuba sizobani azolutholisa abanini mabhizimusi abayibo abaqhatshi babo.
Bona amabhizimusi akhona azancitswa kanjani, bazancitiswa ngayiphi indlela ukuze amabhizimusi abo aqhubeke esebenza lazo izisebenzi zisebenza. Akukacacike ukuthi bangaki abangalahlekelwa yimsebenzi ekupheleni kwekuvalelwa ke lokho. Asikwazi lokuthi phela i-lockdown le izaphela ke kuviki ezayo yini kumbe izayengezelelwa. Kuba nzima ukuthi sitsho ngalesi sikhathi ukuthi ekupheleni kwayo mingaki imisebenzi engacitsha. Kuye abanzima sile ukuthi siyekwazi okwamanje. Lokho simbendele sibona nje ukuthi kuhamba ngayiphi indlela.
Umoyo uqhubeka ethi ohulumende bakwamanye amazwe baphakathi kokudinga imali abayibeka eceleni ukusiza abamankampani ngezikhathi ezinje, kodwa eZimbabwe akunjalo.
Ngapha ke kwele Zimbabwe besingakaze sibone ke inhlelo ke ezivelela kohulumende ezingenza ukuthi abantu bancedakale nxa basezindlini okwamanje, kumbe inhlelo ezikhangelane lamakampani ukuthi ancediseke ahlaleke evulile. Kungaba zimali ezinganikwa amakampani ukuthi akwanise ukubhadala izisebenzi bezincedisa njalo ukuthi bengavali. Asikaboni ke inhlelo ezivela kuhulumende. Sivala kwamanye amazwe ukuthi uhulumende ke bakhipha ke ama-packages, inhlelo ezithize ezincedisa amakhampani, ezincedisa abantu.
Umkhokheli wenhlanganiso yabosomabhizimusi labaqhatshi e-Employers Confederation of Zimbabwe, MCOS, uMnumzana Israel Murefu, uthi isifiso sabaqhatshi yikubona izisebenzi zibuyela emisebenzini yazo ekupheleni kwe-lockdown.
Remember, businesses have an obligation to remunerate or pay them.
Sikhumbule ukuba umlandu wabo abaqhatshi ukuhlawula lezi zisebenzi, njalo kungasinjongo yabo ukuba zilahlekelwe imisebenzi lezi zisebenzi. Kungaphezu kwamandla abaqhatshi lokho nxa kuthe kwenzakala, ngoba kuyabe kungasintando yabo ukuba kube njalo. Sekubangelwa yi-lockdown kanye lomkhuhlane osekubangela ukungasebenzi kuhle kwamankampani. Abaqhatshi bazimisele ukuba izisebenzi zingaze zalahlekelwa imisebenzi njalo kungasintando yabo nxa sekuthe kwahamba ngenye indlela.
Umure futhi isicelo sabo njenge-MCOS kuhulumende yikuba aphange agcwalise isithembiso sakhe sokubumba isikhwama semali yokubancedisa.
If they can access that fund that could save,
kungasiza lokho ukulondoloza imisebenzi eminingi kakhulu xa osomabhizimusi bengenelisa ukuyithola leyo mali. Sikhangelele ukuba umphathintambo wezemali aphange akwenze lokho, akube yesobona ukuba bazayithola njani abamakampani leyo mali ukuze benelise ukuyisebenzisa ukulondoloza amabhizimusi abo kanye lokulondoloza imisebenzi.
Emazwini akhe awethulele uZulu ekunanzeni usuku olwe-International Workers Day, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzimisele ukutholisa isebenzi iholo elingabaphilisa, kodwa esehluleka ukukwenza lokho ngenxa yezizathu ezimbalwa ezigoqela ukuqonga kwesisindo semali yakwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe. Lesizwe siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ku live talk lamhlanje siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le coronavirus emhlabeni jikelele, kodwa likhumbule izihlobo, ngenxa yodubo lwe coronavirus asenelisi ukulincisa ukuthi lingene kulolu hlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane siziphiwa ngusithandekile Mhlanga.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abalwela amalungelo entatheli izindaba emhlubulweni we-West Africa bathi intatheli izindaba eziloba kumbe zisakaza ngodaba lwe-coronavirus zihlaselwe kakhulu njalo zibotshiwe. Kodwa bathi lanxa lokhu kusenzakala, isigaba lesi sesilemithetho engcono eyokuphatha intatheli izindaba kusukela ngomnyaka ka-1919. Ilizwe leCameroon selesule iziqondiso zokuthi abantu behlale ezindlini ngendlela yokuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus lona eselibulele abayinkulungwane lamakhulu ayisishiyagalolunye 1900 njalo lahlasela abangamachumi ayisithupha lantathu.
Ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukunanza ilanga lokwethulwa kwezindaba ngokukhululekileyo ele World Press Freedom Day elinanzwa ngesonto lonyaka, intatheli izindaba zithi ukumela iqiniso kuyazincedisa ukuze zilobe indaba zingayemelanga gcele loba ukwesaba. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Ngesonto mhlaka-3 wayona lenyaka kaNkwenkwezi, eleZimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba ukunanza ilanga le-World Press Freedom Day phansi kwendilimba ethi Journalism without fear or favor. Lokho kuza ngesikhathi intatheli izindaba kweZimbabwe zisithi ziyahlukumezwa lapho ziqhuba umsebenzi wazo. Umnumzana John Masu intatheli izindaba elodumo uthi intatheli kumele zisebenze ngokwezinzileyo ukuze zihlonishwe ngohulumende lozulu.
Ngibona ngazani umsebenzi wethu lo wokusakaza lo wokuloba nxa siwenza ngendlela esafundela ngayo uzaqhubekela phambili. Kodwa ke kumele sibe phambi kwalabo abahaza amanga ngokuphangisa ukuthola iqiniso siphumise izindaba thina masinyane, ngoba okuningi okwenza ukuthi amanga asabalale yikuthi kuyabe kungela qiniso. Njalo kumele sikhuthaze labo abalembiko, labo abanobufakazi baphangise ukubutsho kunhlanganiso zezindaba ezifana lezethu ezikhuluma iqiniso.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Faith Ndlovu owenhlanganiso ye-Voluntary Media Council of Zimbabwe, VMCZ.
Amandla okuthi sikhulumisane lalaba abaphethe umbuso esingathi ngama-duty bearers. So imedia ine very important role in society ukusinika information eqakathekileyo that we need to hold to account those who are in power.
Umhleli wephephandaba lenewsgabo.com umnumzana Nkosana Dlamini uphatha ngezinye inhlupho ezibhekane lentatheli izindaba.
Ziningi indaba ezenza ukuthi intatheli zingatholi ukukhululeka ekusakazeni kanye lokuloba indaba. Sizakhala lendaba ezifana lokuthi intatheli ziyakhangela ukuthi ziloba ngobani elizweni, ikanti lowo muntu eziloba ngaye umuntu lesikhundla mhlobo bani. Zananzelela ukuthi abezombangazwe kakhulu intatheli ziloba ngabo kakhulu, ikanti laba bantu abezombangazwe ngabantu abalezikhundla, ngabantu abesabisayo njalo abenelisa ukusebenzisa imithetho kanye lezikhundla zabo ukuthi zenelise ukuhlukuluza lezo ntatheli.
Isikhulumeli senhlanganiso ye-Young Journalists Association yoja umnumzana Leopold Munende uthi olunye udubo yimithetho eselizweni.
Inkinga yimithetho nxa sesikhayela ukusebenza kwentatheli izindaba eZimbabwe, kule mithetho eminye esabekayo yenza kube nzima sibili ukuthi intatheli izindaba zisebenze. Okwakhathesi siku-lockdown kule statutory instrument eyareleasewayo ngupresident u-Emmerson Mnangagwa ethi nxa intatheli izindaba zingabhala into abayithi fake news bengakuvalela okwe-20 years. Lokhu kwenza kube nzima manje ukuthi thina sibhale ezinye indaba esiyabe sikwazi ukuthi zingabe zenzakele, ngoba sesesabuthi uhulumende uzathi i-fake news bekuvalele 20 years.
Ilanga le-World Press Freedom Day elabekwa inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations linanza minyaka yonke ngoNkwenkwezi ngendlela yokuveza ukuqakatheka kokwethula kwezindaba ngokukhululekileyo kungena migoqo ebekelwa intatheli zindaba njalo zingahlukumezwa. Ngimele isitudio 7 seHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abenhlanganiso ezimela ababalisi elizweni kanye labazali bakhuthaza umongameli Emmerson Mnangagwa ukuba angenele kudaba lwezemfundo ngalesi sikhathi sokulwisana lokusabalala komkhuhlane we-COVID-19 ukulondoloza impilakahle yababalisi leyezifundi lapho zivulwa izikolo ukuze zingabe zabangenye ingxenye yalabo abasabalalisa igciwane elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi sicelo siza ngesikhathi izikolo sezikhanyelelwe ukuba zingavulwa yiloba yisiphi isikhathi ngemva kokuba ikhefu seliphela njalo ilizwe selibanga emaphethelweni ohlelo lokungahambihambi lokuhlala emakhaya olwe-lockdown mhlaka 3 Nkwenkwezi. Izikolo elizweni bekumele zivulwe mhlaka 5 Nkwenkwezi kodwa uhulumende uthi zizophuza ukuvulwa ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. Unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi eyeZimbabwe Teachers Association ZIMTA umnumzana Tapson Nganunu Sibanda uchasisa ngokubenze benze lesi sicelo.
Sazise umongameli welizwe ukuthi aluba izikolo zivulwa sifisa ukuba avulele ukuqhatshwa kwababalisi ilizwe lonke njengesilinganiso somthetho. Selokhu uhulumende wama ukuqhatsha ababalisi ngesizathu sokuswelakala kwemali yokubhadala iholo, ababalisi bazithola besengozini yokuthola lo mkhuhlane lula ngoba umbalisi munye uzithola eseqondane lamaklasi amabili alabantwana abayi-8 kusiya phezulu. Kube kanti ngokomthetho oqondileyo kumele umbalisi abe labantwana abayi-40 kuphela.
Abenhlanganiso yemela ababalisi bemaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bona bathi kumele zivulwe isiphelile leyo coronavirus. Isikhulumeli se-R2s umnumzana Nation Mudzitirwa uthi bafuna ukuba zivulwe ngezigaba ukwenzela ukuba kungaze kwaba lokuminyana kwezifundi.
Qale ngabafundi abazabhala imhloliso. Njenge-R2s sikhangelele ukuthi uhulumende avule isikhwama ese-Education Equalization Fund esizancedisa izikolo ikakhulu ezisemaphandleni ezingela gates nalokho azenelise ukufunda ngokomoyeni okuthiwa yi-e-learning.
Omunye wababalisi abafundisa emaphandleni umnumzana Thomas Hadebe uthi kungaba kuhle nxa uhulumende engathola imali yokusebenzisa ukuthi abantwana bonke bahlale ezikolo.
Ngeleyo ndlela singawuvikela umkhuhlane ukuthi bengasuki indawo ngemakhaya bewulethe esikolo besuka la esikolo njalo beyohambisa ngakhaya. Kunzima ukuthi sivule isikolo kodwa siyafisa ukuthi sizivule isikolo kodwa sizazivula nxa uhulumende wethu esekwanisile ukufaka amanyathelo aqinileyo ukuze lathi sikwanise njengabantu sivikele labantwana bevikelele ukuya ezikolo.
Kwasekelwa njalo ngomunye wababalisi umnumzana Nyathi othi uhulumende kumele aqale adinge eminye imizamo yokwenqabela ukusabalala kwaleli gciwane.
Kule ndaba eyokuhlala e-social distancing ukuthi umntwana nomntwana kumele ebe le-deski lakhe. Sizakhangela ukuthi izikolo zingaki, abantwana bangaki, bazahlala njani. Lizathola ukuthi kulezinye izikolo ezincane ezisakhiwa azilayo le furniture, azilayo i-capacity yokuthi kube le furniture naleyo eyokuthi abantu benelise ukuhlala social distancing. Of course siyayizwa indaba yama-exam classes ukuthi kulama-coursework learn, but is it worth taking i-risk yangkhona ngalesi sikhathi esikiso?
Umfundisi Wison Dutch we-United Evangelical Church in Zimbabwe uvumelana lokuchiwo ngababalisi.
Parents are the major stakeholders in every school. There, it is very important for them to be consulted.
Abazali yibo uhlangothi olukhulu kungakho kuqakathekile ukusebenzisana labo kule ndaba. Kumele njalo kuvunyelwane ukuba lezo mali ebezihleliwe ukuba zisetshenziswe kusukela ngezibandlela kusiya kumpalakazi zisetshenziswe ukudinga impahla edingakalayo ekulwisaneni ngalo mkhuhlane. Ubaliswa ukutholiswa kwamanzi ahlanzekileyo ezikolweni, sepa lokunye okunenginengi okudingakalayo.
Say water, soap and all other things.
Umsekelo omphathintambo wezemfundo ye-primary le-secondary umnumzana Edgar Moyo utshele intatheli zindaba kunsukwana isanda kwedlula ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa nguye olamandla wokubetha usuku lapho zizovulwa khona isikolo. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Ku Woza Friday lamhlanje sihamba leqembu elicela umdumo werumba elisacathulayo elesamu express lona elisanda kwethula idlaladela lakuqala elilesihloko esithi umalayitsha untungamile Nkomo we Studio 7 usethulela lolu daba.
Iqembu leli likokelwa insizwa edabuka ePlumtree uMandla Msimanga njalo lihlabela likwele South Africa. Nangu umsimanga echasisa ngembali yakhe.
Kito ku mculo ngiqale kudala mpela ngomuntu vele odlala iKatari kakhulu odlala isigingi. So ngiqale ndlalela abanye abantu ngaqhubeka ndlalela abanye abantu. Kwathi manje ngalolo unyaka esikiyo nje ngase ngiqalisa ke elami iqembu kuthiwa yiSamu Express. So besicela oyabe funa ukusupporta ngakhonekta nalathi obabe funa ukuyenza into zemtshado obenza nabale mcimbi nje siyakwenza konke lokho.
Indlala leli lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi umsebenzi ukukhula kanye lale ethi ukujola. Ini ongakutsho kubalandeli Msimanga
abangathengi amafongkhongu loko kuthengiswa emgwaqweni ngoba kuyasiwisa kakhulu ngasingabaculi siyayenza into ezinhle ekugcineni kwakhona kugcina sokudleka thina ezikhwameni zethu ngoba isidile lima siyiripota siripota ngemali ephezulu kakhulu.
Ukuthenga idlalade lenu balithola njani?
Oyabe funa mhlawumbe yabe le mcimbi olani efuna ukusikonnecta ku 0612659640 mawufuna ya WhatsApp mawufuna ufone uyalithola ke CD.
Lekhumbule ke balaleli ukuthi leyo nombolo ngeyakwele South Africa. Uphuma ke enkundleni uMandla Msimanga leqembu lakhe leSamu Express ngale eka Malaysia ethi maphokothela.
Singekehlukani wethu sikhangele ebesihamba phambili. Inani lasebefunyanwe belegciwane le-coronavirus emhlabeni jingelele liqinise laya kwizigidi ezidlula ezintathu 3,332,894. EZimbabwe lokho bengamashumi amane 40 abafunyanwe belalo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah ngisithi libe lempelasonto elithukile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.